Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 2 Mpandula 2020 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa eyokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele kumele iqula likaMongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa.
Kunenzelelo njalo ukubana i-ANC yayilobungane lezaphu hachi lezani so ngaqhakathe ukuthi behlangane labafo wabo njalo abavela kuzaphu labuforma Zipra.
Umanisipala wakobulawayo wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze evulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi esefNL booster station.
Vele yona lawa i-144 hours kayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lohlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo.
Onogada bejele babikwa behudule ngamandla intatheli zindaba esejele uHopewell Chingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa wakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi inani lokuthelelana kwegcikwane leli kukhanya kusiya kusehla kodwa kulabantu abangamachumi ayisithupha lambili ababanjwe igcikwane leli kwakhuphula inani labalalo elizweni jikelele lafika kunkulungwane eziyisithupha 6559. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yele South Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele kumele iqula likaMongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa lihlangane labantu abathunjwa bahlukuluzwa kakubi abafana loNkosazana Noxolo Maphosa lomnumzana Dawanda Mujehiwa. Ababili laba babikwa bathunjwa bachaywa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabezomvikela kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. UMongameli Ramaphosa wazise ngomvulo ukuthi uzathumela iqula lesibili eHarare maduze ukuyahlangana labameli benhlangothi ezichiyeneyo bekhulumisana ngodaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Uthe njalo ibandla lakhe le-ANC lizasungula ezalo inkulumo lebandla lezanu PF eceleni ngodaba olufanayo lokuthi ilizwe lingakhitshwa njani edakeni eliphakathi kwalo. Iqula likaRamaphosa elakuqala elihambe eZimbabwe ngenyanga edluleyo layaliswa nguMnangagwa ukuhlangana labamanye amabandla abagoqela abe-MDC Alliance ngoba besithi akulahlupho elizweni. Kodwa abaningi bathi uhlupho lukhona njalo bathi uRamaphosa kumele aphathe uMnangagwa lebandla lakhe ngesandla esiqinileyo nxa efuna ukuphumelela. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombosazwe uMnumzana Dumisani Nkomo.
Kungabe kuyinto engcono mbijana kodwa okuqakathekileyo sibili ukuthi kube le ndlela abangahlangana lama stakeholders amanye angaso zano PF kube kucace ukubana ama terms of reference abo kuyini okokuqala njalo kuqakathekiswe uhlangana labantu abangama victims of ubudlwangudlwangu bezano PF. Kunenzelelo njalo ukubana i-ANC yayilobungane lezabu hatshi lezani. So ngaqakatheka ukuthi behlangane labafowabo njalo abavela kuzaphu labufoma Zipra, behlangane njalo lenhlanganiso zamachurchi, behlangane njalo lenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu, ngoba bengehluleka ukwenza lokho. Uhulumende engahlela kumbe izani engahlela ukubana behlangane labantu abasekela iZANU-PF. So ke beqakathekile ukubana behlangane lenhlanganiso labantu lamabandla ami wodwa independent ale track record yokulwela amalungelo abantu. Njalo ke beqakathekile ukuthi ucace ukubana injongo yamakula la kumbe amanxusa la vele kuyini.
Yiziphi impumela Nkomo obona zilakho ukuphuma kunkulumo lezi ezingalungisisa udaba lweZimbabwe?
Ngibona ngazani impumela eyinye engaphuma khonapha yokubana engxenye kube le international inquiry engakhangela ukudlwangudlwangu bezanu-PF. Okwesibili, kungaba njalo le all stakeholders dialogue, ukuxoxisana kwamabandla achiyeneyo kwenhlanganiso ezichiyeneyo ukuze kudingwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe, udubo lwelizwe, kuludubo lomkhonomi, kuludubo njalo kwezombangazwe, kuludubo lokuthi amalungelo abantu abahlonitsha kusukela ku-1980, ekuludubo lokuthi uhulumende kasabusi kuhle, iZANU-PF ayibusi kuhle, isibusa njengempisi. Lokhu vele yakuqalisa kudala. So ngibona azanenye impumelelo ukuthi ube le-all stakeholders conference ukuze lokhu kulungiswe, kukhandwe indlela yokulungisa udubo lweZimbabwe esibhekane lalo mayelana lomkonomi, lombusazwe, lokulungisa ezombhuqazwe kusukela kudala nje endulo ku-1983 ngeGugurawundi.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo. Yakobulawayo yazise abahlali baleli dolobho ukuthi amanzi avaliwe kusukela izolo njalo azavulwa kungalungiswa isitishi samanzi eFernhill Booster Station esifileyo ngenxa yodaba lwamagetsi. Umabhalane omkhulu kulikhansili umnumzana Christopher Dube wethulela umbiko izolo okhomba ukuthi akuseyikulandelwa obekukhulunywe ngokuvalwa kwamanzi isitishi lesi size silunge. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amanzi kanye namandla kagetsi evele esilela kuleli dolobho. Ukuze sizwe okuningi ngokusilela kwamanzi namandla kagetsi, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Uhlupho lwamanzi luqhubekela phambili ungananzela kathesi indawo eziningi ezazithola amanzi kusese ngama-48 hour water shedding azisabatholi. Njoba siyakwazi sonke ukuthi kathesi uBulawayo u-under i-144 hour water shedding. Kodwa lesi ngensukwana ezidlulileyo besokusiba khona ukuthi vele yona lawa i-144 hours kayisalandelwa ngenxa yokuthi bekusiba lo hlupho lokuthi amagetsi lapho kupontshwa khona amanzi ayasuka angabi khona ngenxa yokutshontshwa kwezintambo. Ubukhokheli esikhanyana ukuthi ngabe buyancedisa abantu. Yebo, ye kwezinye izigaba buyancedisa, nxa sengisithi ubukhokheli ngikhuluma ngama-councillors bayancedisa kakhulu, babiza amabhawuza. Kube sokusithi kwamanye amawadi ama-councillor ngabantu abachiyeneyo kakhulu, bakhona abanye njalo abangabonakaliyo vele lezakhamizini. Sikhuthaza ukuthi basebenze lomphakathi ngoba abantu nxa sokunje bakhangela ukuthi ama-councillors abancede kakhulu ngokubiza amabhawuza, ngoba yibo abalomlando bokubiza amabhawuza emawadini abo. Kodwa uzafica ukuthi bakhona abanye njalo ukuthi izakhamizi ngathi ziyazama ukuthi zizibizele bayasuka bazonde. Futhi sikhuthaza njalo ukuthi i-council, njengoba sekukhona ama-water kiosk lawa athe afakwa, amanzi kawahlale khona ukwenzela ukuthi izakhamizi zingaze zaswela amanzi. amanzi njalo esikukhuthazayo nxa kulohlupho olunje ukuthi council ingazi yathi stick 100% to i timetable yabo yamabhawuza ngoba yazi ukuthi kwezinye indawo ibhawuza ibuya ngesunday lange wednesday kumbe nge monday lange thursday kodwa kulesikhathi sokuthi kwezinye indawo vele amanzi kawafiki for almost 2 weeks so sikhangela ukuthi bawabise amabhawuza ona lawo bangalandeli kakhulu i timetable ngoba abantu uhlupho lwamanzi luningi kakhulu njalo sikhuthaza ukuthi abantu bangaze bancenga ubukhokheli kuze bathola amanzi
ukubona ukuthi uhlupho lwamanzi kanye lo lamagetsi alukhathazi kangako abantu liyake likhulume leziphathamandla zenhlangothi zombili
yebo yemavikini amabili amathathu adluleyo amagetsi siyabona ukuthi aseqalisa ukuthi ahambe kodwa ungananzela kabahambi kakhulu nxa siwaqhathanisa la manzi amagetsi ahamba kwamahola amabili amathathu aphenduke ngikhuluma nje namhlanje ake ahamba okwamahola amabili kusiya kwamathathu kwezinye indawo kodwa-ke kawahluphi kakhulu sibe sesisithi-ke thina manzi yiwo ahlupha kakhulu siyinhlanganiso-ke ngokunjalo sike saba la ingxoxo esingathi yi-virtual meeting sixoxisana labekhansila labemakolitshini abenast lezakhamizi sisitsho ukuthi udubo lwamanzi kobulawayo kuyini okungenziwa yabuya imibono etshiyeniyo so ukuxhumana kwethu labekhansili kuqhubekela phambili phela kodwa siyakwazi ukuthi amanzi asiwomlando kakhansili kuphela ngumlando kahulumende ngakho-ke lezinwa silusizi ngoba emhlanganweni besilawo izinwa kayizange ibe khona ngoba yibo abanikazi bamanzi abayibo kumele balethe kobulawayo inqubekela phambili izaba khona ukuthi sixoxisane lohulumende lekhansili kanye lezakhamizi zonke jikelele
inhlanganiso yenu yamangalela ikhansili yakobulawayo emthethwandaba ngamanzi eluveve solungaphili lolu daba
kathesi isigaba esikiso ngeseclass action ukuthi izakhamizi zona ngokwazo sezabeka kumbe sezethula udaba lolo emthethwandaba ukuthi kucwayisiswe kusuya phambili ukathi kuvele kuyini okwenzakalayo njalo bahlukuluze kanjani abantu udaba lokhu lukhona kalukaphume emthethwandaba njalo samele impumela emadale omthethwandaba njalo kasoze sime khonapho kungakhani ngazantu akule mpumela engacaciyo zaqhubekela phambili ngoba thina sikufunayo ukuthi ukhansila abekwazi ukuthi ulomlandu wokunika abantu amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi ngoba amanzi esisekelweni sombuso ku-section 77 kucacile sobala ukuthi amanzi lilungelo lomuntu njalo kakumelanga umuntu aswele amanzi ahlanzekileyo ngaso sonke isikhathi
umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni le-studio 7 ekobulawayo Abejele babikwa behudule ngamandla intatheli zindaba ebotshiweyo uHopewell Chingono ukuthi aye emthethwandaba yena egula. Inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi uDokotela kaChingono wayethe angasuswa ejele ngoba elezibonelo zomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa onogada bejele babikwa bemqambele amanga bathi bamusa kudokotela wakhe kodwa uthe efika phandle bamhudula bamdonsela emoteni eya ejele. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umbhikitsho obuqoqwe izizalwane zeZimbabwe wokuvala umngcele we-Bay Bridge wehlule ngemva kokuba abantu bengathandanga ukuphatheka kuwo. Iphephandaba le-Herald lithi unobhala obona ngenhlelo zebandla le-ZANU-PF umnumzana Obed Mpofu uthi mpela iqula elaqanjwa ngumongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa ukuthi libuye eZimbabwe uzoxoxisana losowabo liyeza. Umpofu kazange atsho ukuthi iqula elizayo lizakhulumisana na lenye inkokheli yamabandla aphikisayo. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo liyithumele nge-WhatsApp.
Ah, salibonani, salibonani mthokazi omuhle. Siyabonga izinhlelo ezinhle ezizwakalayo. Nabantu besinika befakaze. Ikwesi kuthandila umhlobo leRadio Lila. Asikhulumanga, sikhuluma into zabasenzakala ezindaweni. Siyalibonga lonke balandeli nabalaleli benhlelo. Khona ngapho eGwamba kwesivalo. Igandangula konapho komoyo ngivuke badala liyavuka kodwa kwejuma esivalo eGwalupa uzobamba istrip road konapho umakhelwane wami umalimami edaluka avuka malume maziwa konale malaba ngiyaphila bakithi egohole ngwenye omuhle ngiyamthanda umdalami siyalibonga kulale inhlelo uAndrew Makwati konale makomoyo uphile mfowethu hlelo ngezakho ningadinwa ukusikela inhlelo zethu seStudio 7 ukhulumayo ngumoveni wedaluka
salibonani bantu beStudio 7 mina ngithi khona nangagwa Ken Gom nangagwa kaphume esihlalweni sesihlubekile sihlubeke kakhulu asakwazi ukuthi senze njani ngumnangagwa makusenza umnangagwa kaphume esihlalweni kaphume umnangagwa esihlalweni kaphume mina ngubhimu le yotholakala eshasha
salibonani ngaphu kustudio 7 linjani bakithi hayi mina ngiyaphila ngilapha esabeleni sasemguza ngithanda ukuthi ngikhulume ngalokho okuthiwa umakhuphe uyabuyela ephalamende kambe shuwa umakhuphe engahamba ephalamende ewiniswe ngubani njengoba wadliwa hands down ngo-2018 lokho kunto lokhu kunzima kakhulu lanxa ngakuthiwa kuyenziwa ngabomo but umakhuphe yekangene kodwa ahlabe kwazi ukuthi is going to kiss goodbye esihlalweni sakhe sone sesephalamende ngoba vele kangeke phinde ewine uzangena khonapho okokuthi eqedisa item yona leyi engena nge-back door but ukuthi engene nge-front door akasaphindi even bona Douglas Munzola bonke bafanele bahle bebekwazi ukuthi sebekucinile vele i-politics yabo i-career yabo ku-politics sihle yacina khona sokuyikho kokucina kabaphindi futhi bebuyele I bet my last cent vela kula muntu oyabuye wine we-MDCT futhi
nibonani salibonani bantu bakithi linjani ngezindawo hayi siyambona lo mbuso kwamnangagwa lo bantu bakithi mani mbuso kwamnangagwa mani kathi umnangagwa waye bengajiki kuphela beresigne ngesihle kungcono laba abantu bechaya ngumoya kancane beke beresigne nje kahle hayi sibilizwe libehlule hayi ngiqiniswa kumelanga ukuthi uzondwe abantu ngale ndlela umnangagwa abantu baminyanya bani iqiniso baminyanya lo muntu okulo muntu omfunayo lo muntu loba nje kuto yakhuluma leso silungunyana sakhona ashemu mani ngabomnangagwa mani ashemu mani yazi uyazuzwe sengathi ngumuntu ofaka amalahla achisa emlonyeni uyagagasa kazwakala ukuthi utini kambe isikolo babefunde kusiphi isikolo umnangagwa uthi ukukhuluma isilungu kambe umuntu owangena ngokuthathela umgabe engayazi iluto vele kayazi iluto phela lo muntu othiwe kabayazi iluto bonke labo kuqanjelwa umntawo izibakuthi afuke uvusa ilizwe ilizwe livuza njalo ungafundanga and the two akusela abantu ababafunayo emazweni abo lihlazo leli lihlazo mpela ukuthi kube ngabo ngabantu abacabangayo abantu abalesikolo bayazithiyela nje kahle hayi bantu thina sekusehlule lokhu abathathe abasele mbono engcono hayi phela lokhu lihlazo leli kujike ukuthi ngavotelwa ngabantu hey ngawina ama-election uwina ama-election usathumba abantu usabulala abantu usathumba abafazi urepa abafazi hayi lelihlazo leli hayi laba bayangisa lapho emazweni lapha vele sebekhulunywa kabi wonke amazwe okula muntu obafunayo akula abantu vele ubona kumele bevalule amaboda bengayindawo abantu bezana uphefu
injani kustudio 7 okhulumayo ngufuyane ngisenkayi ngokuzalwa ngokusebenza ngise-South Africa okhangele ngezamasiko esintu ngithi kumthokazi omuhle nginjani ngelivinyelela lonke insingakhohlwa imvunulo yakithi thina saziwa ngemvunulo akumelanga siyeke ukuvunula kumele sehlukaniswe ngemvunulo ukuthi singamaNdebele so ngiyacela sizwe sikamthakazi ukuthi asivunuleni ibheju aligqokwe ilo elisenza sibe ngamaNdebele apheleleyo ngiyabonga uyani okhulumayo nzalwa enkaye ingcitshi kwezamasiko ngiyabonga
Sanibonani balaleli be Studio 7. Mina uNgobile eBhlawayo. Thina lapho sihlutshwa ngamanzi eBhlawayo. Leyo ngayila manje. Siyahlupheka lapha ngamanzi.
Sanibonani basakazi ninjani? Usakazi ngumbono wami indaba kaHulumende le othi uyabisela amaplazi kubanikazi. Shukuthi njengoba izano labo zikhona izikhulu zezano ezazinika amaplazi bazawaphindisela emuva na. Umbuzo engilawo umsakazi wami oqala ukuthi njengoba bazithathela bona labo amaplazi bathatha lezifuyo zabamhlophe bazabisela konke nezifuyo zabamhlophe abazithatha emaplazini la umsakazi wami. So ngenye indlela asebeqala isiqalwa nguhulumende wezano shukuthi seqala ukuhlamukela abantu njengoba ekuqaleni wathi abantu abathathi. Uma senza kanje sebonisa sobala ukuthi sehlamukela umphakathi. So asazi ukuthi njengoba abanye abasela mizi bangena emaplazini bahlale uzababisela emuve bayakhele uhulumende wezani loba uzayenzani msakazi nyabona.
Ma ndinjani kuStudio 7? Ngiyalibingelela namhlanje ngale ntambama. Ha, ngamangalisa okwenziwa ngamadali alapha eZimbabwe. Amadali alapha eZimbabwe asethengwe ukunganani. Wonke umuntu ophambana lezanu PF ophambana lombono wezanu PF sokulicala. Wonke umuntu ophambana lombono wezanu PF sokungani licala elikhulu sokuthiwa hayi luka safanelanga aphume phandle sokufanele uwoneni ngokuthi athi lokhu kayisikho okwenziwa izanu PF sokufanele ahlale phakathi. Ah, lokhu sokuyangisa lokhu.
Mazo enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Gesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wele Malawi umnumzana Lazarus Chakwera usexothe umkhokheli webutho wafaka owagxothwa ngowaye ngumongameli walelo lizwe. Elebotswana lithi indlovu ebezisifa kusukela ngenyanga kaNhlangula zikhanya zingasafi. Ingcwethi zenyamazana zendle zithi kuke kwatholakala izidumbu zendlovu ezedlula amakhulu amabili 281 zibulewe ngokucatshangelwa kuDJF. Ake sikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Umongameli Donald Trump izolo uze wafika edolobheni leKenosha esigabeni seWisconsin lapho kwadutshulwa khona onsundu ngamapholisa amhlophe kwaqhamuka udlakela kwathiswa izakhiwo. UTrump obesala ukukhuluma ngokudutshulwa kukaJacob Blake owasindayo ngemva kokudutshulwa ngenhlamvu eziyisikhombisa uze wakhuluma ngaye izolo esithi ulusizi. Kodwa iziphathamandla zedolobho leli bezithe uTrump engafiki kuleli dolobho ngoba engaphehla udlakela njengoba esala ukuthi kulobandlululo lwabensundu ikakhulu ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Pete Ncobo.
Umsindo esiwubona lapha kwele Melika ubangelwa esikhathini esine ngamapholisa. Amapholisa aphathi kuhla abantu abamnyama abadubula abadubule babulale. Sike sabona lapho umpholisa efaka idolo lakhe entanyeni yomunye umuntu wahlala imizuzu ophose ngaba ngu-9 ubabalwana wasebhubha oqalise lapha ngo-May. So umsindo lo esikhathini esiningi ngenxa yendlela amapholisa aphatha ngayo abantu abamnyama ebabulala and then abantu besukuma labo betshengisele ukuthi lokho elikwenzayo kuphi.
Ngokubona kwakho ubudlwangudlwangu bona lo besububona busenzakala bungabe bubangelwa yini njalo bulakho yini ukugcina sebufika kusibanga esingenziwa?
Ubudlwangudlwangu lobu buyaqhubeka buqhubekela phambili nsuku zonke emadolobholeni atshiyeneyo. Ngokwesi sikhathi kuyathi sokuqalisa ubudlwangudlwangu lobu ukuthi nxa sobuphela laphana uzokuthiwa nangomunye futhi layo umuntu osebuyilewe endayeni enje. Abantu bephume njalo beyitshengisela kuthi nxa ungani utshengisela lokhu lakho futhi sokuthula kube sokuqalile futhi kwenye indawo. Okunye okudanisayo ukuthi umongameli waleli lizwe okhokhela abantu Trump ngani uyena usekela labo abalodlakela uma ukuthi babulala abantu bamnyama kodwa nxa abantu besebetshengisela usebabiza ngokuthi bayizigebenga bangabantu abangaqondanga yilo uhlupho olukhulu esilalo eMelika siswele ukukhokhela singa emhlaba wonke indaba sibona udubo lo lesibona emhlaba lokho ikusweleka kobukhokhelo obuqinileyo njalo obuqondileyo eMelika sikhokhelwa ngumuntu ongelandaba lempilo zabanye abantu othi nxa abantu besithi bayatshengisela engavele engakuthakazeleli lokho kodwa uma abantu bamhlophe laba abanye abafana bathwale impopho bebulala abantu uvele yena kakusoli lokho kungani kuthiwa yiyo vele indlela aphila ngayo.
Umnumzana Pete Ngcobo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseMaryland.
Girls do not exist. Super thick, black beauty. How can I resist? Sophisticated, educated, big girl. She's a masterpiece. Take a look at her. Coolest girl I've ever met. She's the best I've ever had. Keisha Cole, ever sent. Always real, never fake. Wife in material. She's the type you bring home. Mama's gonna smile when I make that best intro. Every chick's jealous. She's the one that wanna meet. Every chick's jealous. Jealous, jealous. Every chick's jealous. She's the one that wanna be. Every chick's jealous. Jealous, jealous.
Gicheri, I'm a palicheria. Gicheri, I'm a palicheria. Gicheri, I'm a palicheria. Gicheri, I'm a palicheria. Oh, I'm a mousse. Oh, I'm a mousse. Oh, I'm a mousse. Oh, I'm a mousse.
Got me feeling good. Got me feeling great. Walking through the hood with a head in my head. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got swag dripping for the black magic. I got me an upgrade, got ring on my exes. I'm calling in physio now, she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Owami muhle.
Singa
Akagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Abalwela ilungelo loluntu bathi ukuze imizamo yeSouth Africa yokudinga isisombululo kudaba lweZimbabwe iphumelele, kumele iqula likamongameli Cyril Ramaphosa lihlangane labantu abathunjwayo bahlukuluzwa. Umanisipala wakoBulawayo wazise ukuba amanzi avalwe izolo azaze avulwe nxa kungalungisiswa udaba lwamagetsi esitishini samanzi eseFenhill Booster Station. Selugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.